Siyalamukela kwiziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Otilia Slander obona ngeziphathelane labesifazana kwinhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula ingxaki ezibhekane labesifazana kuleli dolobho.
Ngathi nje kuvikena ledlilileyo sithole imbiko evela kumasipalata kusithi council wakobulawayo esithi sesibuyela njalo ku-72-hour load shedding ngokuthi sesisiba lezi nsuku ezimbili kusiya kwezintathu singela manzi. Sivele sisesimeni samagesi, amagesi intambo ziyatshontshwa, ukubiselwa kwangikhona kube nzima. Osokwenza ukuphila kwabomama kube nzima ngoba sesifikele esimeni sokuthi siyedinga amanzi, siphinde siyedinga inkuni, kanti bekulula masilawo okukhanyisa, siswele kuphela imali yokuyathenga ukuthi sipheke. Kunamalokithi lezi ndawo sibili asekele sikhathi eside kakhulu bengela amanzi. Njalo ekubuyeni kwawo ebuya ukuhamba insuku zenu ezi-72 hours, amanye angikhona abuya vele engahlanzekanga engcolini. Okwenza njengezakhamizi sibe lokwesaba okukhulu ngoba sike sawelwa luhlupho lwempilo zabantu ezalahlekayo eluvizi labantu ababanjwa imikhuhlane yesihudo kumalokithi ethize kobulawayo.
Uhlupho lolu luthintwa njani kakhulu abesifazane olokusilela kwamanzi lamagetsi?
Umama wonke indaba yamanzi lendaba yamagetsi imthinta kabanzi ngoba umama enguye umgogodla weguma. Ma kungela manzi kukhangela umama, ma kungela magetsi umama nguye omele abone ukuthi uzadinga ngaphi inkuni. Okudala ukuthi umama begcine bevasa izinto ezingekho emthethweni, amaphepha adala i-pollution phakathi komkhathi, okwenza sine futhi sisiba leminye imikhuhlane ememethekayo. So umama wonke usebunzimeni ngalolu hlupho olukhona. Njengenhlanganiso emela izakhamizi sihlezi sikhulumisana layo njalo nje ikhansili kusukela ngodubo lwamanzi ngitsho langaphambilini lakakhesi lo zesu asike sathintana laye kakhulu ngoba sokulo hlupho kakhulu. Ukuhamba kazesa kwenza kube mnyama lokubanjwa kwenkunzi ukhule phakathi kwesigaba.
Ngaphandle kwalokhu ungathi kukhona yini futhi uhlupho olubhekana labesifazana lamantombazana ngalesi sikhathi izikolo zivuliwe la nge-COVID-19?
Eyi, ku-COVID-19 kuba nzima kakhulu. Wonke umuntu kumele avonele ukugoqela amamaski, ama-sanitizers. Uyithola kuphela othi uyithelwe ma ufike kumbe endaweni zempilakahle. Kodwa kuba nzima kakhulu ngoba ngokumemetheka kwalomkhuhlane kwenza yonke into evikela lomkhuhlane ingabambeki ngentengo ezitolo ngoba wonke umuntu uyabe sekhangelela ukuthi yinto ozayithenga ilokufuna ungafuni. Okunye esikukhangeleyo khona nje izinto ziyadula, ukuphila nje khona akusekho lula ngoba idlile yona le misebenzi ingekho, osokudala ukuthi kube lokuzwangudlwango okuningi phakathi kwamagoma. Esingathi i-gender-based violence ayifi yaphela emagumeni ngomume esesiphila kiwo ngoba sesibuthene wani ndawo singela nto esiyenza.
Abantu bayabhalisela yini ukuvota labo abathi bafuna kuguquke isimo esikhona?
Ekubhaliseni ukuvota kulo hlupho thize wona nje ama-centers angikhona inxele iseceleni. Okwenza ikakhulu ngasikhuluma ngokuthi siyebhalisa ukuvota kithi thina omama, uzacabanga kumele uyephandela abantwana uphinde udinge imali yokugada usiya khona ngalo. Le ndingi bezifika zidingakala ikakhulu ama-proof of residence kupha abantu abangazikhupha ebesifisa ukuthi nga ama-centers ayehliswa alethwe phakathi kwezigaba lapho singagadi khona sisikwanisa ukuvuka siye khona. Lezi thupha zithatheke lula, kungabi le nani elivunyelwayo ukuthathwa elinye lingakwanisi ukuthatha ngoba kuyabe kunabantwana kumele beye esikola bafuna ukuthatha izithupha. Lezi thupha ezene zilahleke kwenza impilo ibe nzima kakhulu.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Otilia Slander okhokhela ugatsha oluphathelane labesifazana kwinhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.